sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 24 kunhlolanja 2020 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
I see indlela yokulungisa icala elinjengombukazi njengekusawuni. Sakwenziwa ngaliya ndlela, icala elikhulu leliyana kumele kube nguye wonke umuntu ophathekileyo.
Udaba lokugejwa kwamathambo abantu ababulawa igugura hundi soluphehle imbono etshiyeneyo.
Udubo lolu lokuswelakala kwamafutha ezimota solusikweli semuva kakhulu.
Bayakhala abaningi ngokuthengiswa kwamafutha ezimota ngedola leMelika.
Okufikayo kuyadliwa nje ngoba njengoba le ndlala ibhahe kangaka nje, uma kufike lezo nhlanzi abantu bafike bazidle.
Izitolo ezinkulu ezithengisa ukudla kwele South Africa ezibalisa eseShoprite leseCheckers sezikhuthaze abathenge inhlanzi zamagabha ukuthi bengazidli. Kwenziwa umhlangano omkhulu eVictoria Falls okhokelwa inhlanganiso yeUnited Nations. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uqoqa ukuhlangana lenkokheli yosiko eMathebeleland phezu kohlelo lokugebha amathambo abantu ababulawa igugura hundi ukuze bangcwatshwe kutsha soluphehle imbono etshiyeneyo. Lanqabe khona abathi ngempela abantu laba kumele bangcwatshwe kutsha, abanye bathi uMnangagwa kumele aqale akhulumisane lezihlobo zabantu laba njalo axolise. Abanye njalo bathi kumele abaphatheka kulumbhuqazwe babotshwe bavalelwe entolongweni ukuze kube lokuxolelana okugcweleyo. UMnangagwa uhlangane lezinye inhlanganiso ezizimeleyo zeMathebeleland kobulawayo kumaviki amabili edluleyo, kodwa abanye bathi inhlanganiso lezi kazikwazi ukukhulumela wonke uZulu weMathebeleland lweMidlands owathintwa igugura hundi. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Vele into eyenziwa nguhulumende into engaqondanga, kuzanywa ukuganga ngokubona kwami, kuyagangwa nje lapho kuchitha isikhathi sabantu. Kakula njongo yokulungisa udaba lwegugura hundi, kodwa bafuna ukulungisa ngendlela ezabenza bazuze, babonakale bengalacala, babonakale bengabantu abancedayo. Usesiza uMnangagwa endaweni lapho afika nguhulumende ngabo-1980s abaqeda khona abantu, sesiza namhlanje ngumuntu ongathi uzonceda abantu ukuthi kumele bambonge. Ngizolisiza ngodaba lwegugura hundi asixoxele. Ayisiyo indlela yokulungisa icala elinjengombukazi njengegugura hundi. Sakwenziwa ngaleya ndlela, ayisilo siko ukuthi ungadinga indlela yesiko. Licala elikhulu leliyana kumele kube nguye wonke umuntu ophathekileyo, kanti-ke abakhulu emsebenzini wokulungisa udaba lwegugura hundi kumele kube yithi thina esafelwayo, esalimalayo, esiyithi esadlula phakathi kobunzima begugura hundi, hhayi ukuthi kube nguMnangagwa onguye odrive ibhasi yokulungisa udaba lwegugura hundi.
Inhlanganiso lezi ezikhulumisana loMnangagwa zithi zimela abantu beMathebeleland izifiso zabo okugoqela obona abafelwa izihlobo, akunjalo yini?
Angeke ngibaphikise kulokho ngoba phela abantu bahlukahlukene ngobuningi, khuluma ngabantu abangamamiliyoni abaseMathebeleland. Kodwa mina labanye asivumi ukuthi uMnangagwa abuye sengumesiya kule ndawo, esengumsindisi umfundisi esenguye othi ngiyalinqeda ngodaba lwe-crown. Ngabe ke ngumuntu ozinikeleyo, ngabe uyakhulula lolu daba lwenziwe ngendlela abantu abafuna ukuthi balungise ngayo. Ungakhangela indlela le yokuthi kugejwe, kungcwatshwe abantu. Yena izizathu zakhe zokuthi kwenziwe kayisizo thina esilazo. Kumele kulungiswe yona le nto le, licala lawana amangcwaba. Amele athithwe aphathwe njengecala, alungiswe njengecala. Isintu singene ngemva kokuba sekuthwele libicala. Ngaphandle kwalokho akulanto ezasebenza. Yebo kambe ukukhulumisana kuhle, yebo kambe ukuxoxisana kuhle, angiboni ukuthi bakhona abantu abangakuphikisa lokho ukuthi ukuxoxisana kuhle. Kodwa kungaxoxiswana kuyukuthi umnanga kufika engumuntu ozosiza abantu. Kodwa engumuntu ovuma icala esamukela ukuthi abantu baqedwa i-crown, ngakho ufuna ukwazi ukuthi kulungiswe njani.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Abasekeli be-MDC ababili umnumzana Makomborero Aruzibishe lomnumzana Alan Moyo ababotshwe ngolwesine ngeviki edluleyo besetheswa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho bakhululwe ngumthethwandaba kamantshi namuhla ngemva kokubavumela ukuhlawula imali yesibambiso i-bail. Umnumzana Aruzibishe lomnumzana Moyo babotshwe ndawonye labanye abedlula amatshumi amathathu ngemva kokutshengisela kwabasakhulayo bebandla leli eHarare ngolwesithathu besola umbuso weZANU-PF. Kodwa abanye baphanga bakhululwa bengetheswa ngacala. Igqwetha lababili laba umnumzana uBeyishaba utshele iStudio 7 ukuthi umantshi ubahlawulise amadola ayinkulungwane eyodwa ngamunye e-bail. Uthe njalo kumele bayezibika emapholiseni kabili ngeviki. Udaba lwabo luzathethwa mhlaka 9 ngenyanga ezayo. Udubo lokusilela kwamafutha ezimota luyaqhubeka elizweni njalo abanye sebewathengisa emkambo wensitha ngedola lemelika kulandela ukuvunyelwa kwamanye amagalaji nguhulumende ukuthi bewathengise ngemali yemelika. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Lokhu kulendwendwe kwamanye amagalaji eHarare loba nje uhulumende sevumele abanye ukuba bathengise amafutha ezimota ngedola lemelika. Amafutha la athengwa yilabo abaledola lemelika ukuthi abangelalo badinga amafutha emagalajini athengisa ngama-bond notes. Amafutha epetrol abiza imali esuka
$1.10
kusiya
$1.20
kusilinganiso selitha. Abantu abaningi bathi kabenelisi ukuthola imali engaka ekuthenga amafutha ezimota. Amanye amagalaji athengisa amafutha ngedola lemelika agoqela elezuba, Total, le-Globe Petroleum lapho okulokhu kulendwendwe. Egalajini le-Total kumgwaqo kaSamora lo-50th Street omunye othengisa amafutha ubethela ezigubhini engathengiseli abezimota. Kwelinye igalaji elisecileni ledale lephalamende bekulendwendwe ezimangalisayo. Umtshayeli obedinga amafutha ezimota umnumzana Brighton Mudzingwa uthi bathwele nzima.
I-fuel isithwalise nzima uba singayithola njani loba ngaphi. Siyithenga nge-1955 emagarajini. Emkambo omnyama kayithengeki. Emkambeni omnyama ufuna imali yakwele Melika. Nxa ule mali yakwele Melika awusweli i-fuel.
Lokhu kusekelwe ngomunye odinga amafutha ezimota umnumzana Chuma.
Sicharge embeleki imali yakawanda. Akwanise kuyiwane ubarra kombi.
Uthi sitshele abadala ukuthi sibhadalisa i-$10 akwenzi. Saqala sisithi $6 kodwa abadala kabalayo imali. I-$10 asingeke sithi yikudula kodwa abantu abalamali.
Abakada imichova abanje ngomnumzana kutsa isithole uthi lawo bathwele amagaba avuzayo.
Udubo lolu lokuswelakala kwamafutha ezimota solusikwelise emuva kakhulu. ngoba kathesa nanzela ukuthi imichova layo isinlutshwana imichova ethola ifuel. So esikhathini esiningi silakho ukuthi sime simelelele imichova engabuyiyo njalo isidula emsebenzini sesizwile olokho sixolisa ngokuphuza kuya emsebenzini lakho ntambama nxa sesibuyele ezindlini siyafika ebusuku abantwana sebelele. So ngabe uhulumende yangenela aqede lolu dubo ngoba khona sibili ukusebenza ngenxa yokuthi loba wona amagetsi sibi nxa ehamba siyananzela ukuthi lakho ufunakala ifuel ukuthi sithele ama-generator ethu la konke lokhu sokusiphambanisele kakhulu.
Umnumzana Lafios Banda laye uyakhala okumangalisayo.
Affecta ku transport ngoba i transport ama prices angkhona ukuthi zigade siyemisebenzini umbe kuma business esibuya kuyo sithwala nzima ukuthi sithole transport etholakalayo. Amazupco yes akhona but they are limited and amazupco they are not time conscious. Some of us imisebenzi yethu i time conscious siyawumele uhambe ngesikhathi. So ukuthi umele uzupco ugcina ungasabambi isikhathi sokuthi siyemisebenzini njalo kugcina kukuxotshisa unganona awukho serious or professional ngomsebenzi.
Amagalaji athengisa amafutha ngemali engange $19.55 Zimbabwean dollars idizili kuthi ipetrol yenza $18.28 Zimbabwean dollars. Sethulekele ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Fortune Chase umphathi ntambo ohlangothi lukahulumende obona ngezomlilo kagetsi lamafutha. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kobulawayo lakho abaningi bakhala ngokuthengiswa kwepetrol ledizili ngedola leMelika besithi kabayiholi limali. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abathwala uZulu bathi kabenelisi ukuthenga amafutha ezimota ngedola leMelika ngoba abantu behola idola leZimbabwe abahlawulela ngalo imichova. Omunye wabachayeli umnumzana Mike Sibanda uthi abantu behluleka ukuhlawulela imichova ngedola leZimbabwe.
Ifuel ethengiswa ngeUSA ifuel esingeke siyikwanise masisebenza like njengabantu bomchova ayikwaniseki because abantu abaholi USA plus USA li very expensive angakula muntu olutholayo lapho. Abantu bayakhala kakhulu ukuthi bebhadale leyo mali even ibhondi abakwanisi ukulibhadala. I-USA foreign currency irand abakwanisi ukulibhadala. So lathi sabe sikhala ukuthi amagaraji eyenze iswipe ecocash layo neibhondi.
Omunye njalo umchayeli umnumzana Mxolisi Dube uthi imota azisagcwali ngoba amafutha ezimota akhwela njalo nje.
Hayi, ipetrol asisakwanisi ukuyithenga ngama-US dollar ngoba kasile access yokuwathola. Wonke umuntu ubuya efuna ukugada ezimota zebhizinisi efuna ubhadala ngebhondi. So ngayekuba siphatheleni ufuyathenga i-US dollar bakutshela inkalakatha zezimali ukuthi sosenza ibhizinisi yethu ibe nzima. Kuqala sasikwanisa ukuthaya three trips kathesi sokuphuma imoto eyi-1 nelanga lakho nzima. So hayi ifuel ngayo at least i-government iyasenzela ngcono iyehlise yenza ukuthi abantu bekwanise ukuthi behambe. Esikhala ukuthi sajelwe ngama-US dollar njalo silokhu ihlala ikhwela njalo nje. Kathesi umuntu namuntu agade imota nge-$30 sasu i-petrol ikhwele ethebuya sasa simcharge $30 kasakwanisi sebuyele emuva. So imota zethu azisagcwali.
Umbalisi umnumzana Elliot Zulu ohola idola leZimbabwe uthi amafutha ezimota kawathengeki ngedola leMelika.
Mina le ndaba yokuthenga ifuel ngeforex ayingiphathi kahle le. Ngibona kuyindaba engekho right kakhulu ngokuba thina sisebenza sihola ibhondi. So nxa uyafika egarajini uthi ukhiphe iforex uyabuya lithathanga.
Kodwa umtshayeli wezimota umnumzana Prince Chirisa uthi kulungile ukuthengisa amafutha ezimota ngedola leMelika.
Uthi hayi kuright lokho okwenzakele ukuthi i-fuel prices zebe kuma-forex. Ngikhona kuzalikhokhonela ukuthi everything somele ku-forex.
Umnumzana Dumisani Hadebe uthi kungcono ukuthenga amafutha ezimota ngedola leMelika kulokusebenzisa idola leZimbabwe.
Kungcono selokuthi umuntu ma ethenga i-fuel athenge le yama-US dollar. Kungcono kakhulu ngoba isikhathi ospendayo ulayini elifuel le emagaraji athengiswa nge-RTGS hayi siningi kakhulu. Uyalayina silo even abo 7 hours lokhu layini kodwa le ethengiswa nge-US dollar le especially lapha ko-floor ku-Plumpton Road i-dollar 25 per litre. Ngiyazithela i-5 litres yami nje futhi ifuel yangikhona iyalasta.
Amafutha eZimbabwe athengiswa nge-dollar 25 ngedola leMelika kuthi ngemali yakuleli yi-$19.04. Ngimele Studio 7 yikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Izitolo ezinkulu ezithengisa ukudla kwele South Africa ezibalisa eseShoprite leseCheckers sezikhuthaze abathenge inhlanzi zamagabha ezilesisindo se 400 grams ezohlobo lwe Cape Point, Saldanha, Shoprite, Checkers le OK House brands ukuthi bazivisele lapho abazithenge khona ngoba bengazidla bazagula. UBenedict Nhlapo usibhalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokusho kombiko wethulwe inkampani yeWest Point Processor okuyiyo evalela lezinhlanzi emagabheni ibisizithengisela izitolo zokudla iShoprite leCheckers, inhlanzi esemagabheni lawa azilungelanga ukudliwa ngoba amagabha akhona avalwe ngendlela enza zibe ingozi emzimbeni. Linkampani ithi inhlanzi lezi zisemagabheni alesisindo se 400 grams kuthi ke phandle kwazo zibhalwe Pilchards in Tomato Sauce, Cape Point kumbe Saldanha, Shoprite brand, Checkers brand kumbe OK House brand. Okuyizwe semagabheni ayingozi zile nombolo kumbe batch codes ngolwemzini UZST2 kumbe UZSC2. Ngokutsho kwengcitshi, amanye ala magabha abonakala ukukhukhumala. Bonke abathengele izinhlanzi bakhuthazwa ukuthi bazibuyisele ezitolo lezi baphiwe imali yabo. Lumbiko sitshening lezalwane zeZimbabwe zikhathazeke kakhulu. Umgcini sihlalo enhlanganiso yezim imbokodo unkosazana Victor Mathutu uthi ngenxa yokuthi lezi nhlanzi zilento ngephansi inenge elihlala kwele South Africa lisebenzisa zona njengesithebo.
Mase zisukile lapha South Africa zaya Zimbabwe, ama chances okuthi lezo nhlanzi ziphinde ziphendukiswe zibuye ngapha South Africa zibiswe lapha ezithengwe khona angakanani? And abantu mabe receive ukudla ekhaya bavela bakudle nje ngoba kukho makufika nje kuyadliwa. Asikho isikhathi sokuqala ukuthi kulinde ukuthi kuzwakale ukuthi lokukulungile noma kulunganga. Okufika yokuyadliwa nje ngoba njengoba le ndlala ibhahe kangaka nje makufike lezo nhlanzi abantu bafike bazidle.
Esinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala ukuthi usizi ukuthi iningi labadabuka eZimbabwe kungenzeka kudala lezi nhlanzi zathunyelwe emakhaya zadliwa ngabazali lemuli eseZimbabwe.
Thinking enkulu kakhulu. Sesihlayele emosweni wenkosi ukuthi bakithi abantu bakithi abazange bathenga lezo zinto ezitholakale zingekho rayi.
UMathuthu uthi kungenzeka vele labanye abangakazidli khonale eZimbabwe abasoke bawuthola umbiko wokuthi bangazidli.
Ngicabanga ukuthi makuyikuthi lobo butho obukhona kulezo nhlanzi buzobulala abantu, abantu abazokufa ngabantu baseZimbabwe kakhulu. Ngoba lokuthi zibuyisele lokuthi imessage izifike kibe ukuthi inhlanzi lezi azilungilwa ziphenduke izofika nzima izofika nini lokuthi zize ziphendukiswe lezo nhlanzi kusafunakala bo transport bokuthi lezo nhlanzi zisuswe futhi eZimbabwe zibuyiswe ngapha eSouth Africa. Asazi bakithi kodwa ngicabanga ukuthi kungenye into nje engazi ukuthi singayithini.
Ngaphandle kwabeZimbabwe abahlala kwele South Africa lalabo abathumela izihlobo zabo ekhaya, iningi lezitolo zeZimbabwe zithenga ukudla kwele South Africa. Okungenzeka vele lezi nhlanzi zigcwele ezitolo eziningi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ku-Live Talk lamhlanje sixoxa ngokusilela kwamafutha ezimota ngesikhathi abanye sebewathengisa ngedola leMelika. Tumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 isakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Umkhokheli kahulumende wakweleLesotho umnumzana Thomas Thabane umiswe emthethwandaba namuhla esetheswa icala lokubulala owake waba ngumkakhe unkosikazi Lipolole Thabane owayesilwa laye. Umkakhe omutsha unkosikazi Mesaya Thabane ubhekane lecala elifanayo. Amagqwetha akhe athi kumele icala leli lithethwe ngumthethwandaba we-Constitutional Court. Umkhuhlane we-coronavirus usubhidliza imikambo yemali emhlabeni wonke jikelele eyama-stock markets kulandela ukumemetheka komkhuhlane lokwele China, e-South Korea lakwamanye amazwe. Umkhuhlane lo usubambe abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi ayisishiyagalombili 77,000. Wabulala abedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amahlanu 2,592. Enye imuli eMathebeleland North iphila kahle kungakhathalekile ukuthi omunye wabazali uphila legciwane lengculaza kuthi njalo isithandwa sakhe kasilalo leligciwane. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abantu laba balabantwana abathathu abangela gcikwane lengculaza, isimo sabo sesiveze ukuba abathetheniyo ababili omunye ongela gcikwane lengculaza bengahlala kahle. Inhlanganiso elwisana lokumemetheka kwegcikwane lengculaza ikhuthaza ukuba abantu bazi isimo sabo ngomkhuhlane lo ukuze baphile kahle. Zinengi imuli eziphila legcikwane phakathi kukamama lobaba abekhona ongela gcikwane, njalo kulandelwa inhlelo zokuvikela ukuthelelwana kwegcikwane imuli zibe labantwana abangela gcikwane. Unkosikazi Nombulelo Nyoni oleminyaka engamachumi amane lanye oyakhele eMathebeleland North eSt Paul's eLupane uchaza isimo sakhe.
Hayi, mina ngiphathekile, ngabanjwa umkhuhlane iHIV ngo-2008. Ngangizihambela nje esibhedlela siyayo sithi kahle ngiyethestwa nje, ngafika ngathestwa ngabamba ngase ngiqalisa amaphilisi so ngiku-art. Into engihluphayo ukuthi mina ngabanjwa ngiyanatha amaphilisi but ubaba kanathi. Bonke labantwana after that sembanjwe ngabazali abantu abama bayi-2, abantu abami bonke bayi-right, bayi-clean, babu-negative. Kuyangihlukuluza ngoba ngiyakudinga ngiyakusula ukuthi kanti umkhuhlane lo ngawuthatha ngaphi. Ngoba vele baba sisonke kuyagogile e-charge lomkhwenyana sisihlanganela nje.
Unkosikazi Nyoni uthi uyajabula ngoba umyeni wakhe uyasamukela isimo sakhe. Ungezelele ethi kuba nzima ukunatha amaphilisi umuntu engadlanga njengoba ilizwe libhekane lendlala.
Ukunatha amaphilisi ungadlanga kunzima, amaphilisi akhona ayenza isiyezi, ayahlukuluza vele umzimba wona, afuna ukuthi umuntu sibile abe le-balanced diet.
Umnumzana Thembani Nyoni uthi uyasamukela isimo abalaso, njalo ikhosikazi lakhe ulithanda okwamagama.
Hayi, mina isimo sikamama ngasemukela ngokuhle, lami ngikhangelela ukuthi kanti ngikuza ngitshintsha njani, njengoba ngangikhangela ngabona ukuthi kungatshintsha nini nxa vele umuntu vele ngila isimo sokumele ngisamukele sinjani.
Umnumzana Douglas Moyo obona ngokuqhutshwa kwenhlelo eNational AIDS Council uthi kuyenzakala ukuthola omunye elegcikwane omunye engelalo.
Ye, kuyenzakala sibili ukuthi kutholakala ukuthi omunye walaba ababili abahlala bonke kumbe ngithi abathanda nayo omunye atholakale elegcikwane le-HIV omunye engela. Bakathekileyo nxa sokutholakale umumo onjalo yikuthi lowo otholakale elegcikwane ahlaqalise ukuthi afakwe ehlelweni kumbe anathe amaphilisi esiwathi antiretroviral therapy.
Umoyo uthi balohlelo lokuhlola abesifazana abazithweleyo ukuze bavikele ingane ekubambeni igcikwane lengculaza.
Ake sithi nangu ngumama usehloliwe esiyabhalisa isisu esibhedlela. Athe ehlolwa lapha umama kutholakala ukuthi ulegcikwane le-HIV. Kulezi insuku nge-test and treat i-program ekhona umama uhlakhuthazwe ukuthi ahlaqaliswe ukufaka ehlelweni kwenzela ukuthi amaphilisi lawa i-art ayehlise amathuba athelele ingane yakhe igciwane
ilizwe alikabi lenani eliqotho lemuli lapho okulobaba olegciwane lomama ongelalo kumbe umama otholakala elegciwane kodwa omunye wakhe engelalo ngomnyaka ka-2018 eZimbabwe kube labantu abedlula isigidi esisodwa i-1.3 million abalegciwane lengculaza phakathi kwalaba bantu abazinkulungwane ezingamachumi amathathu lasificwa mnemibili 38,000 ababamba umkhuhlane wengculaza ngomnyaka ka-2018 ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Usuqalile umhlangano omkhulu ohlolisisa inhlelo ezijiyeneyo kuzwekazi le-Africa we-African Regional Forum on Sustainable Development. Omunye walabo abasemhlanganweni lo eVictoria Falls ngunkosazana Amina Mohammed, ongumsekeli kasibalukhulu wenhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele i-United Nations. Okunye okuxoxwe emhlanganweni lo ngokuhambelana lezifundo ze-science, i-technology, engineering le-mathematics. Umongameli Emmerson Mnangagwa obekhangelelwe ukwethula umbiko wakhe namuhla. Omunye wabasemhlanganweni lo ngosakhulayo unkosazana Hlengi weMthethwa, yena oxoxelo Mike Wobe weStudio 7.
Ngiyajabula nje ukuthi ngithole ithuba lokuthi ngihlanganyele lamazwe amaningi awe-Afrika ukuxoxisana ngokuphumelela ngentuthuko ye-Afrika. Into engijabulisayo ngomhlangano lo esilawo yikuthi kukhanya baqakathekisa ukuthi sokumele sitshintshe indlela esebenza ngayo. Itimu nxa uyikhangelile bathe khona a decade to deliver a transformed and prosperous Africa. So basibuka i-10 years lezi zilandelayo ukuthi guys sokumele siguquke indlela esebenza ngakhona, siguqule indlela esikhuluma ngakhona ukubana senelisi ukuthi singakhulumi kuphela but si-implemente konke lokho esikhuluma ngakhona.
Kukhona na osekuqanjiwe obuqakathekile okumayelana ngokuthuthukiswa komnotho kweZimbabwe njalo ukuthuthukiswa kwabantu abasakhulayo?
Alright, into ekhona abantu abalokhu beqakathekisa, I think ikhulunywa njalo ngu-regional director no-representative we-UNESCO uProfessor Hubert Gisgen. Uthe khona kumele sikhande ukuqakatheka kwe-science, technology and innovation ngoba kumele siguqule indlela abadala abasebenza ngakhona. Sinanzelela ukuthi science and technology is the only way to go forward in terms of ukuthuthukisa amazwe ethu.
Ubona ngani kukhona okuzaphuma emhlanganeni lo okulakho ukuthuthukisa abasha kweZimbabwe?
Inkalakatha Mike ukuthi abantu banike indlela zokuthi bathuthukise because ukukhalaza okuningi engikuzayo vele ebantwini abathi indaba yimali.
Unkosazana Hlengi weMthethwa ngosakhulayo. Uma ikuphinde waxoxa njalo lengcweti kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kuqakathekile ukuthi omongameli lezikhicamfundo laba abazisayo uhamba kwemnotho bahlangane. Kodwa inkinga yokuthi vele into eze-Afrika iy'khulumo zakhona ziba ziningi, kuyakhulunywa kodwa akula detail, akula into ephumayo eqondakalayo. Sekhuluma nge-agenda 2063 bayabe sebeyangasekho, so akula accountability, akula ma-milestone. So kuqakathekile ukuthi nxa kukhulunywa ngomnotho kakube labantu abazisayo, kungabi labantu abembuswaze kuphela. Ye, ukuhlangana kuqakathekile.
Siyezwa u-UN Deputy Secretary u-Amina Mohammed esithi umhlangano lo ukhangela ukuthinta indaba zomnotho. Kukhona ungaphuma na ongalethi nguquko kweZimbabwe?
Ikho engisho ukuthi into zomnotho inkinga eqondane lomnotho lokuyanga eZimbabwe ziyazakala. So kubhalwe ama-policy papers amaningi, siyazi ukuthi kuyitshontshwa kwama-resources, i-corruption, into zakhona ziyazakala. Into eqakathekile ukuthi bazimisele na ukuthatha izimilo eziyabe zithethwe emhlanganweni.
Namhlabe kulo mhlangano we-African Regional Science Technology and Innovation Forum lapho sizwe uProfessor Amon Murira esithi kumele siqhakathekise imfundo ze science, technology, engineering kanye le mathematics ngenxa yokuthi kulakho ukuthuthukisa umnotho welizwe leZimbabwe. Wena ukubona kanjani lokho?
Yebo, siqinisa ngoba siyazi ukuthi kathesi isikhathi esiphila kuso isikhathi se5G, isikhathi sokuthi ifuthe kweziningi ziqondane le technology. Kathesi nxa amagethi engekho kakusakhulu nangamanga ngamalanga ewa.
Siyabonga mnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho. Kwanele olivalelisayo ngontungamili inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.